hayi babakandi undoda lo ule 18 months 1 year 6 months bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela uleta amaphepha lawo kazange avume ukuthi aleta amaphepha la ngabe miyekele kwazo kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho indaba kabani indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago ngabe kasikutsho khonoko ukuthi bungani bemhlasela kathesi bamnika ithuba elide isandla eside yena ngekhanda lakhe liqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza la amaphepha la ngiwathethe amaphepha ngawami bazawabona kanti uzitshela kabuzange lange so amaphepha lala sebewathethe bawathatha kathesi nxa bewathatha kathesi yipolitics spill nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republican bakhale ngomuntu ukuthi indaba eseshaselwa kathesi hhayi akulanto enjalo le into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambe lawo awafanelanga ukuthi abe ngapha kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu yena akazange awalethe leli licala leli licala sibili elisegcikeni angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje sihamba lalo siza ukuthi kuzafika ngaphi kuyawela ngaphi indulo kuqaqaqa mna ngibona ngathi hayi yena nguye ozehlulekeleyo la bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela nxa sekuphenduka sekubatshaya la kuma-elections la akhathesi abuyayo yikho sibe sitsho njalo nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini awubatshaya wabavuthuza so bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonoko kodwa-ke bona yiba bazigqula amazwane khonapho bona ama-Republicans wona lawo ngokusekelana lohlanya lwabo lonolo oluqhubeka lokho elisenza lusiya phambili yikho kubona kwami lokho babakandi.